Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 26 kuzibandlela 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Umthethwandaba we-nomination court namuhla uza kwamukela amabizo alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. Abe Citizens Coalition for Change abayisithupha abaxotshwa ePhalamende leli bandla lisayi-MDC Alliance abagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucaca Phulu bamukela isimemezelo seZimbabwe Electoral Commission esokuthi sebebuyela ePhalamende kulandelwa isinqumo somthethwandaba. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngezamalungelo olwe-UN Human Rights Council luzahlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amabili 235 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bedlula inkulungwane ezintathu 3513, kuthi abahlatshwe eyesibili labo baphose babe linani elifanayo 3277. Abahlatshwe esithathu bangu 2815. Abaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje bedlula kancane inkulungwane eziyisishiyangalombili 8102. Umthethwandaba we-nomination court uzahlala endaweni ezitshiyeneyo namuhla usamukela amabizo alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections mhlaka 26 ngombimbitho. Ukhetho lolungo lokugcwalisa izikhala ezingamachumi amabili lambili ePhalamende kanye lezedlula ikhulu kumakhansili kulandela ukubhubha kwababeziphethe lokuxotshwa kwamalunga ebandla likamnumzana Nelson Chamisa LMDC Alliance eselibizwa ngokuthi iCitizens Coalition for Change. IZimbabwe Electoral Commission yazise izolo ukuthi ukhetho lwePhalamende aluseyi kwenziwa ezigabeni eziyisithupha ezibalisa iPhumula, Nkulumane, Kambuzuma, Mbizo, Mutasa South leHarare East ngemva kokuba umthethwandaba unqume ukuba ababe kulesi sikhundla abagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucaca Phulu baxotshwa ngaphandle komthetho. Lekomishini ithi ababhalisayo namuhla kumele baye emithethwandaba yabomantshi lasemahofisini amakhansili lapho okuzabe kuleziphathamandla ze-nomination court. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Inhlanganiso yezekhi ikhiphile imibiko yokuthi kuyini okudingakalayo ukuthi umuntu nxa efuna ukuncintisa kulolu khetho olukhona lukamhlaka 26 mbimbitho ukuze abhalise ku-nomination court. Esilethemba ukubana labo abazimisele ukuthi ba compete kumbe bancintise kulolo khetho bazitholile izinto ezifunakalayo ukuthi babe lazo ukuze bazobhalisa. Kodwa ke esingakutsho ukuthi uZulu jikelele ngakwazi ukuthi kathi vele kuyini okufunakalayo ukuthi umuntu azabhalise ukuthi ancintise kunomination court. Esingakukhuthaza izekhi ukuthi nxa befaka imbiko yabo yebo ye ikhona ku social media platforms kubo Twitter kubo Facebook kodwa abantu abaningi sokusithi ngabe bakhona abaphuma la kuma radio bememezela ukwenzela ukuthi laba bangabe belesifiso kodwa bengafinyeleli enkundleni zokuxhumana labo babekwazi ukuthi kuyini ongabe kudingakala. Ukhona umunye umuntu ongabe phansi khona lecawana genetology ephansi khona lemthoniselwe edlawa ephansi khona le ekezi kumbe egogwe ongafinyeleliyo oTwitter laba labo Facebook kodwa ke nxa kule msakazo efinyelela khona ngale kunganceda kakhulu ukuthi abantu bahlale bekwazi ukuthi hayi nxa ufuna ukuparticipate ukuthi lawo be ingcenye yalabo abaza votelwa inomination court ikhangela ukuthi ube lalokhu 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 belama announcements imbiko yabi isisakazwa ngemva kwesikhathi esithile nje masinyane masinyane abantu babe bekwazi kodwa yakade uzafica ukuthi songazani 20 yakho ni elitist yalabana abantu abaqavileyo abantu abalezinto zabo abangena kubo Twitter abangena kubo Facebook ezinye inkundla zokuxhumana yibo abangagcina belolwazi lama newspapers siyakwazi ukuthi emaphandleni ama newspaper kafiki so songanthiwa into yabantu bemadolobheni lalaba abahlala lapha okule internet khona so lo muntu yabe khatshana nalapho kuba nzima ukuthi afinyelele lolo lwazi.
Kodwa sengathi inhlanganiso yeZAC elilungiselele kuhle yini ukhetho lolo olama by elections labantu balulindele ngabomvu.
Masithi siyananzelela ukuthi iningi labantu alenelisanga ukuthi libhalise ukuvota. Singele sitsho ke ukuthi uhlelo luphethwe kuhle ngoba ukhona omunye umuntu ongabe efisa ukuthi ayevota kuwona lama by-elections ngoba siyakwazi ukuthi kwathi kuproclaimwa ama proclamation dates abe khona ngesikhathi esanda ukwedlula nje. Ende ngaleso sikhathi ungananzelela abantu abaningi bebesehluleka ukuthi bathathe izithupha zokuthi bayibhalisa ukuvota. So ngaleyo ndlela bakhona abantu abazasala bevayeleke ngaphandle ngoba ngamela ngavela khuluma amalanga ukuthi ukhetho luzaba nini laba abantu abaye bengakabhalisi lanxa ngaze bayibhalisa ukuthi bafuna ukuvota abasoze benelisa ukuthi bavote kolama by-elections labuyayo khona kana ke thina kithi sesikubona njengendlela ukuthi sohle kwavinjwe labanye abantu ngaphandle sibe sikhangela ukuthi kuvele kulohlupho lokuthatha ama-IDs eZimbabwe baningi abantwana abafisa ukuthi babhalise kodwa ngenxa yokuthi abala ama-IDs khona kana sokusenza ukuthi i-process yonke ingasahambi kuhle ngenxa yokuthi lanxa umuntu lesifiso sokuthi ayibhalise ukuthi abe ingxenye yalelo khetho aphatheke kulelo khetho olubuyayo luka 26 embimbido aseyikwenelisa ngenxa yokuthi lalazo leso sithupha njalo ngendlela esikuzwayo nje nxa sibala ama newspaper lanxa sibukele ama TV amanye leminye imisakazo uyafica ukuthi amanye amabandla ukukhanya avunyelwa ukuthi abuthane kulamanye avunyelwayo so khona kana konke kwenza ukuthi ukhetho abantu balubone ngazani kuthiwa favor ezinye inhlangothi kaziphatheka ngakho.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo abebandla likaJamisa ele Citizens Coalition for Change abayisithupha asebebuyela ePhalamende ngemva kokuba iZimbabwe Electoral Commission yazise ukuthi akuseyikwenziwa ama-by-elections ezigabeni zabo. Bathi lanxa kubazwisa ubuhlungu ukuthi baxotshwa ngaphandle komthetho bayathokoza ngokubuyela ezikhundleni zabo. Sixoxe lomunye wabo omela inkulumane umnumzana kucacaphulu
siyajabula nxa sisizwa kuthiwa ama-judgment enkantolo aselandelwa. Uzakhumbula ukuthi i-judgment ebayithola kudala i-judgment yesithathu uspeaker wePhalamend uMbokisa Sala ukwamukela izinqumo zekholeji bonke labo zethu besala ukwamukela izinqumo zekholeji. So cabanga ukuthi kungcono sile sikhethe sibone ukuthi uhulumende lo angaze ayefika ngathi esala ukuthina amukele izinqumo zekholeji. So yinto esijabulisayo kodwa-ke ukujabula kwami ngibona ngazane akungeke kwedlule ukujabula kwami ngesehlakalo sokubana i-party le-NDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana uNelson Jamisa ngalesi sikhathi isilontshile i-citizens coalition for change. Well, that's the big thing. In fact, I'm almost disappointed with Angelam by election. The woman who is a parliament after winning a by election under this new and exciting banner.
Abanye laba abazancintisa kuma-by-elections ibemele ibandla lena elitsha okhuluma ngalo i-CCC ubona benqoba?
Bazanqoba ngempela ngoba angithi ngabantu ababevotelwe ngama-citizens, bevotelwe ngama-constituents, bevotelwe ngabantu. Abantu labo kuyabacaphula kakhulu nxa bebona ukuthi abantu ababavoteleyo bayaxotshwa ephalamenti ngendlela eziphansi njalo bexotshelwa ukukhuluma izinto abazijunywe ngabantu ukuthi bazikhulume. Ungakhohlwa ukuthi into esayixotshelwayo zaxotshelwa ukuthi zasikhuluma ukuthi uhulumende kaMnangagwa waxotshwa i-election. Sisithi uhulumende kaMnangagwa awenzi lutho nge-corruption. Sisithi uMnangagwa kasoze simmele, simsukumele. Nxa engalungisanga indaba ze-corruption njalo nxa engakhulumanga noNelson Chamisa lo axotshelwa i-election, izinto esasizijunywe ngabantu ukuthi sizikhulume. So abantu bazakujabulela ukuthi sangena ephalamende safika sabalwela sivotela ngendlela ephezulu.
Asisoze sibone amalunga enu ephalamende njenge-CCC selidudulwa njalo ngumonzora ephalamende na?
Umonzora uzadudulwa njalo amalunga e-CCC ngoba phela i-CCC angithi yipati entsha engelani nomonzora. Sekuthi umonzora ufana nomuntu otholakale etshontsha amalenge kwasekuthiwa dlala isihlahla sonke. Ubaba uChamisa uthi yena ufuna ukukhuluma ngezinto zabantu bezimbabwe, afuna ukuthola edibeta exotshana labantu abangamabizo. Yikho nje kungene i-CCC ukuthi sikhulumeni ngezinto zabantu bezimbabwe, asisafuni i-fekazi le ekathi khona amadlwane lawo kade senziwa.
Umnumzana kucaca Phulu ngumeli wenkulumane edalela ephalamende njalo ulilunga le-Citizens Coalition for Change. Uhlangothi lwe-United Nations olukhangelane lezamalungelo olwe-UN Human Rights Council namuhla luzahlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe. Lokhu kuza ngesikhathi abanye besithi eZimbabwe liqhubeka lihlukuluza uzulu. Kodwa uhulumende uyakulandula lokhu. Umhlangano lo uzaqhutshwa ngenhlelo zabomabonakude njalo umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi nguye ozakhuluma emele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abenhlanganiso ezizimeleyo labo bazaphiwa ithuba. I-United Nations isike yaqhuba imihlangano efanayo ngeZimbabwe ngo-2011 kanye laku-2016. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lamukelwe ngenjabulo ngabanengi abaselizweni kanye labaphandle bona abathi inkokheli yaphuza ukuguqula ibizo ngoba elithi MDC Alliance beselonakele. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyabonga kakhulu Mahlabezulu, namhlanje sitshone sitshayela amahlombe abantu besibonga besenza imicimbi yonke, abanye besikhulekela, abanye betshaya amafoni bengena kuFacebook, sitshone siphendula umhlaba wonke. Yikho ke njengoba melisi iparty yenu ngisikhulumi separty yenu i-Citizen Coalition for Change CCC, siyabonga ngokanje kukhanya ngani umsebenzi ede abantu bewenza ede bejabula bekhomba ngangaphakathi. Bathi zinhle izindaba abazithwele izolo kupresident Chamisa lapho otshengisa imfumba edidingwa ngabantu isikhathi esiningi.
Akona yini amanye amabandla ezombusazwe alithayele ihlombe.
Siyabonga ngoba kulamanye amabandla labo abasichayela amahlombe noma ede singahambelani la. Sifuna ukukhombisa njalo ukutshengisa ukuthi ngitho labanye abasebenza lomonzora sebesichayela ifoni besithi bafuna ukuxoxisana lathi ukuthi babuye ekhaya. Asilanhloni thina sithi sivele si ngiyama citizens ubaba uThwakira wasitshela isiga okuthiwa yi-big tent umhlangano ongenwa ngaphansi kwesihlahla noma isonto i-church engenwa ngaphansi kwesihlahla vele ayigcwali yikho ke bonke laba ababona ukuthi ede belahlekile bengwe ngumonzora hayi buyanini ekhaya indawo yenu ikhona njengoba safundisa ukuthi umuntu engaphenda engaphenduka uThixo uyamthethelela thina sithi i-CCC Citizens Coalition for Change ngeyomuntu wonke ngekaZulu yikho ke mahlaba ezulu sithi chayela izandla sizuze izincwadi ezemoyeni ezivela e-United States e-America e-Europe all over the world sithi bayethichamisa bayethe Citizens for Change bayethe Zulu weZimbabwe lithathe amanyathelo amahle okwenzela ukuthi sinqobe ngo 26 March sihle sitshengisele ukuthi u 2023 vele sesikhwameni hathi ibandla lenu asifuni ukuhoza abantu bonke ababona iqiniso ababuye siza khuluma labo sisebenze sonke ngoba lo msebenzi mkhulu siyabonga mahlaba ezulu
umnumzana Felix Makalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi ayanda amacala okubulala esigabeni seMathebeleland South. iNews Day yona ithi abeZimbabwe Anti-Corruption Commission labeNational Prosecuting Authority bajikelane inyoka ephilayo izolo besolana phezu kokwehluleka ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Sanibonani nani nonke mthwakazi omuhle wesizwe sakithi sakwaNdebele. Hayi lami emsakazini ngithi ngibeke uvo lwami kulokho kwenzakala ezweni lakithi lapho esizalwa khona eZimbabwe. Ibuhlungu into omsakazi yenzakala kuleli lizwe lakithi ikakhulu kithi thina ngale ngasemaNdebeleni ngoba asilami sebenzi kunjalo nje obaba bethu abazange bafunda nathi abakwazanga ukusifundisa ngoba sizalwe bengenalutho kodwa ke kwabangcono ngoba sabalekela kuleli lase South Africa ukuba sithole imisebenzi khona lokho kuncane nje ukuthi sikwazi ukuziphilisa thina nemuli zethu ngoba singacatshangelwa kungekho esikwenzelayo for ukuphila manje mase sibuyele emakhaya msakazi into esiyenziwayo emgaqweni lapha sithathelwa konke imali yonke iyaphela lapha ezindleleni angazi mhlawumbe vele kasikafunakali kuleli yaliso kodwa ke ekugcineni into engiyibona kuzokwenzakala kuzoba buhlungu kakhulu mase kusuka lapho ke kube sekuthiwa kusasa asilunganga futhi
alaleli salibonani lonke linjani basakazi salibonani lonke linjani siyalibonga sikala silalela izindaba esephilayo zona ezinhle kakhulu ezenza umuntu azi ukuthi emhlabeni kuphilwa njani kumbe sihleli njani ngike mbekele umbono liyabona ukuthi abantu beZimbabwe siyehlulwa into eyodwa abantu abakhulele esintwini bayakwathi kuyaphekwa into okuthiwa lilima ilima yokuhlanganela entweni eyodwa kwabantu abaningi lathi ngasi nje nxa kuwukuthi kulento esiyisole elizweni lethu esifuna ukuthi isuke ngani siyabuya sonke sibe nelilima sizohanqa sindawonye esinye sibambene singayiqeda sesisuka lapho sesibuyele emzini ekhisi 11 bazali into zabo Monzora lezi ngezokudlala njengengqondo zabantu njengoba uMonzora umuntu ozidlalelayo andi amuzwa ukuthi uyitwin 1 ubambe MDCT wabambe MDC Alliance uzobe uyiwitness Dube nyangizwe besola obelief gaul obelief gaul emiberate kababamba ngandawo zonke bazimele mpo kuzami PF lakwechuma bazimele mpo kuzami PF abachethi kulabo bona owitness Dube lo Monzora abaphonga udivert umuntu eyele eyele ubizwa ngaliphi bizo shiwe party kube lamani kali bonke ukudlala ngengqondo zabantu
njani lonke basakazi ngithi ngegama lika Jesu Kristu aliphile sibonga uNkulunkulu kulolu bhubhane lwe-corona hayi uyasiphephisa ke uNkulunkulu engelikhuthaza ke bonke zakhamizi bona sigqoke namamaski mina ke ngibizwa uNgwenya uChristu Ngwenya ubaba kamangwe eChibila ngizalwa eBhinga isiqintini saseChibila ngithi ke lonke maChibila amahle salibonani linjani ke mendikabothu lokolo neza olindibambide kunyika yeBotswana ndienda kumujuzi ya monster nimuli kuChibila ndatileza abandiwe ketuma emoya usalala kuthi abantu mandini kuri zionse nzima yanda kuchita nzima chata amaboko ena leza atugwaske eke musumbirizi ya FS janegana kuli Matthew chapter 6 verse 33 ati andule busi kwa Jehovah nsansi zionse ziyotu tobe so nke lumba futi ichi ndi silumbule chingibonga esikate sinja lese so kuchumeza ke i-voice record kumsakazo omkhulu umsakazo omkalakati yathi mupone monse uChibila abandizi bonse mupone muzinane mwami Jesu ayime siyabonga abathandekayo inkosi ibe lani iligcine lapho elikhona khona lonke
hey sanibonani kustudio 7 uyazi nikhuluma noginqintshe lapha bengithi ngithande ukuchasisela abantu ngomakhuphe abantu indaba kamakhuphe kabayizwisisi ngoba vele bona sebesebenzisa inzondo naye ukuthi ke mhlawumbe sebadla uluju olwavelela esishoneni lahle lwavelela bavala amehlo kabasabona ukuthi libavala amadlebe umakhuphe akazanga aphume emgwaqeni njalo umakhuphe yi-founder of MDCT lamanje lokhu e-MDCT baye kumonzora umuntu otatazela ngezinto zonke lezi khona manje ube seyi-MDCT usephumile useMDC Alliance ukahle kahle ufunayo thina vele umonzo lengabuye tizo campaign plan kasifuni la kumbona kasifuni uThamisa uyenze kahle watshintsha ligama sizabona ukuthi uzathi uyiMDC Alliance selandela abantu usemiyeda nje sithukeni uyatshintsha futhi uzojika abuye kuMDC angazi impela abantu bakithi phela ngoba kuthi akasiboni ngasolinye njalo angiye siye nganxanye singemanzi kodwa ke ngempela futhi akuvelwa kanye kungemadlebe embongo kodwa ke nivula amehlo libone ngempela inkungu eqhamuka khona ngapha empumalanga ukuthi ingakanzi abantu laba abasithandi ngempela siyasetshenziswa nje thina ake nize angisho ukuthi supportani makhupha hayi ningamsupport abangafuni thina simfuna sizamsupport kodwa hlukanani nokumthukela ubala into engekho njalo makhupha le support uManzora lo babili lo witness Dubs bebathathu lo mngane wabo lo uthuthu ngakwakhumala ngazi ngiyabonga abantu bakithi angisho ukuthi mina ngumakhupha kodwa ke ngithi hayi MRP kuzo phambili mfana ngithi silawe sikusekele
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe I-Voice of America ithi kulabantu abatshengisele ezitaladeni zakwele Burkina Faso izolo besekela ibutho ngemva kokugenqula uhulumente Umsakazo munye uthi indlamanzi zakwele Uganda zijabuleza kolotsha izolo phezu kokuvulwa kwamabhawa wona abesele minyaka emibili efaliwe ngenxa ye-COVID-19. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi akula mabutho elizwe lakhe kumbe awe NATO azathunyelwa elizweni le-Ukraine lona elibikwa lilakho ukuhlaselwa ngele Russia. UBiden wethule amazwi la izolo ngemva kokuba ibutho leMelika lazise ngomvulo ukuthi seliqoqe amasotsha azinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,500 alakho ukuthunyelwa eWestern Europe yiloba nini ukuyabambana lamabutho omanyano weNATO emizameni yokwenqabela ukuhlaselwa kweUkraine yiRussia. Ngokubika kweThe Hill, uBiden uxwayise njalo umongameli weRussia, uMnumzana Vladimir Putin, ukuthi lanxa engasoze athumele amabutho kwele Ukraine, eleMelika labangane balo baza kwethesa eleRussia izijeziso zenotho ezilukhuni lingalokotha lihlasele ele Ukraine. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
Sibona lapha iRussia ihlasela ilizwe leUkraine because singahamba kwihistory yethu siyabona ukuthi iUkraine was part of the Union of Socialist Soviet Republics for a very long time and that was the region ababeqakathekisa i-agriculture and feeding the whole of the USSR ngalezo sikhathi. Singabona ukuthi ngo-1991 laphana sokuqamuka i-Soviet Union and the birth of all these other countries, o-Georgia, labo-Ukraine, labo-Kazakhstan, lamanye amazwe, labo-Moldova and all these other communist ex-blocks. Sibone ukuthi amandla a-Russia ngathwa ngade sewe mancini from the United States. So sibona uMnumzana Putin umongameli welizwe leRussia efuna futhi to go back in the history books ukuthi abambanise iSoviet Union yakudala. But sibona ukuthi amazwe amaningi wona lawa they have kind of joined in NATO, a Northern Alliance Treaty Organization, yama countries angathwa kade bambane le United States and their foreign policy documents. Mina ngibona umongameli uBiden ngathwa he's trying to win this war with negotiation and not arms. Ngoba kungahlasela the whole world to go on fire. Ngoba siyakwazi ukuthi kulama conflict amaningi all over the world.
UPutin ubona ehlasela ele Ukraine yini ngempela ethumela amabutho akhe kulelo lizwe.
UMnumzana Putin mina ngiyambona engenisa his forces in Ukraine ngoba yena is very very unpredictable.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba we-nomination court namuhla uza kwamukela amabizo alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. Abe-Citizens Coalition for Change abayisithupha abaxotshwa ePhalamende leli bandla lisayi-MDC Alliance abagoqela uMnumzana Tendai Biti loMnumzana Kucaca Phulu bamukela isimemezelo seZimbabwe Electoral Commission esokuthi sebebuyela ePhalamende kulandelwa isinqumo somthethwandaba. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngezamalungelo olwe-UN Human Rights Council luzahlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe namuhla. Kwanele mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 imi untungamile inkomo.